abanye bathi lokhu kubangelwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akafani lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owayengelasineke njalo elocuku. Kodwa abanye ngabathi uMugabe loMnangagwa zimbila zantabanye, umehluko nje kuphela yikuthi uMnangagwa yena ufuna ukusebenzisa iqhinga lokuthula ukuze athole amavoti, kodwa ngemva kokhetho umbala wakhe uzabonakala uqobo lwawo. Ngesikhathi iStudio 7 ibhodabhoda eJambezi namhlanje ithayisane lexuku labantu kade belomhlangano wezentuthuko yesigaba. Sixoxe labanye bezakhamizi abathi bavela kumabandla athiyeneyo aphikisayo kodwa bacupha mgano munye. Umnumzana Alex Nyoni, umsekeli webandla leZANU PF, ubehamba lomnumzana Thulani Ndlovu ozancintisa kukhetho lukakhansila ekumanyano we-PRC. Laba ngabanye abatshengise ukuthiyana imbono kodwa bona behamba wonke njalo bangomakhelwane. Kesizwe ingxoxo esiyenze lababili laba.
Mina ngithetha lesi yami ngamtakama.
Hayi, mina ngithi njenge candidate ye PRC ku local government ngiyanqoba.
Manje ngibona omunye ukhanya usekele elinye ibandla, omunye welinye ibandla, likuhambisa njani?
I-politics injenge game yebhora. Sile belief yokuthi kulempilo ngemva kokhetho. So ukuthi sixabane ngenxa yokhetho akusizi.
Lo ngumakhelwane wami ukuthi ngizondane laye engumakhelwane wami, sibophe inkomo ndawonye, silwisa ndawonye, amadondo siyabonekana, isigobho siyabonakala, engakuzondela ukuthi omunye owinileyo ngubani. Thina siyawukhankasa ngokuthula odliwe udliwe.
Ezigabeni zelizwe zonke kulokumanyana kwabasekeli bamabandla athiyeneyo ungakaze kubonakale. Ngimele iStudio 7 ngiseJambezi, ngingu Chris Dande.